Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 26 Mbimbitho 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Indlala kanye lokukhuphuka kwentengo yokudla kubikwa sokudala ukuba impilo kaZulu ikakhulu abesifazane abahlala emaphandleni ibenzima ukwedlulisa amalawulo. Abalimi ezigabeni eziningi zelizwe ikakhulu eMadebeleland South, North leMguza bakhala ngokutshontshelwa izifuyo. Kulo wesifazane waseZimbabwe ogwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka engamathumi amathathu 30 ngemva kokufunyanwa elecala lokuyenga besifazane abacina begqilazwa i-human trafficking kwele Oman. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha olubona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe kuhlangothi olubona ngokuvimba ukuthengiswa kwabantu besiyagqilazwa ule human trafficking lubikwa ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo ezwekazi le-Afrika alodubo olukhulu lokuyengwa kwabantu besiyagqilazwa kwamanye amazwe ngemva kokuthenjiswa umsebenzi. Iningi labo ngabesifazane abacina besiyagqilazwa besetshenziswa ezindlini okungelaholo bephathwa kubi kumbe njalo bacine besetshenziswa ukuthengisa ucansi kodwa bengaphiwa nhlawulo isiya kulabo ababebathengile emazweni afana le-Iraq, Kenya, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, the People's Republic of China, Uganda lamanye. Bayabe besuke ekhaya bethenjiswe imisebenzi ebaholisa imali enengi. Kunje kulosifazana weZimbabwe ogejele ukuhlala ejele okweminyaka engamathumi amathathu 30 ngemva kokufunyanwa elecala lokuyenga abesifazana abayithoba munwe munye 9 abagcina begqilazwa kwele Oman ngemva kokubathembisa imisebenzi eyayingekho eDubai. Umsekeli kamongameli welizwe umnomzana Constantine Chiwenga wethule umbiko othi uhulumende wenza yonke imizamo yokumelana lohlupho lwe-human trafficking. Inhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe ithi indlala kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla sokwenza impilo yabesifazana abahlala emaphandleni yaba nzima kakhulu. Linhlanganiso ithi omama abaningi sebehamba imango emide besiyatheza inkuni lokukha amanzi wona abikwa esethengiswa ngabalezinqola ikakhulu eGwanda. Lokhu kuphuma ngesikhathi senyanga yokuthakazelela imisebenzi enziwa ngabesifazane emhlabeni wonke jikelele eye Women's History Month okuqale mhlazi ku-1 kulinyanga kusiyaphela mhlazi ku-31. EleZimbabwe liphakathi kwendlala emangalisayo njalo abantu abayizigidi phose ezintathu 2.7 million kusiya kwezintathu ezilengxenye 3.5 million ikakhulu emaphandleni badinga usizo lokudla okuphuthumayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla se-Women Development Association in Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane.
Kumnyanga ogcwele abantu nibuyamangalisa. Othi omama emakhaya kuleli nyanga, bathi ukuhlutshwa kuyaphela manje, bahlutshwa ukudinga imali, basutho ukudinga khona ukudla basutho futhi ukuhamba abantwana esikole okubangela ukuthi omama abaningi basuka bayedinga izimali egangeni ekugebheni uma echiya abantwana bodwa ngekhaya abantwana abangamankazane kuba sekusuba khona ukuthi uthuce sebezithwala bebaninyana ngoba isikhathi esiningi umama usegangeni zama ukudinga imali ngoba egangeni kulapho uthola unyala khona yona liforest ngabe dobhile bathengisa ngerani ukuthi bazethenga ukudla babhadalele labantwana ezikolo bathenge la manzi amanzi ayathengwa inqola yenza 8 rand ngoba lasesathatha khona amanzi abantu bayahamba 5 kilometers ida 5 kilometers ukuze ethele onqa umama eqeda lapha edinga inkuni inkuni azisokola ke zidinga tshana kusuka kuwenzima omama agcwele umsudra onkune
ngamanye amazwi uthi omama bemaphandleni bathwele nzima kakhulu ukwedlula omama abahlala edolobheni
ngicabanga njalo njengomama usemakhaya nxa ngithi ngikhangele omama bemakhaya
bangancediswa njani omama bemaphandleni yiluphi uncedo ongathi bayaludinga
omama bemakhaya badinga ukuphathiswa ngemisebenzi asithi la maprojekti alethwayo ezigabeni kumbe kuyalungiliswa umgwaqo kumbe kwenziwani kuqhatshwe omama khonaba basebenze emagizaneni bencedisa abantu ababo ngoba omama abalandela lapho abazama khona ukudinga imali egangeni sibili sibili lapho umama alala khona lapha adla khona lapho abathatha khona amakithi bageze lawo yabona ukuthi asiwo msebenzi ofanele umuntu ongumama umuntu ongumama kumele ahlale ehlanzeni ayithole ukuphumula
unkosikazi Juliet Nkiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe ubexoxa icingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Idale le-Nomination Court lamhla belihlolisisa amagama abazancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzaqutshwa kunsukwana ezilandelayo e-Mount Pleasant le-Harare East kulandela ukusuka idale lephalamende okwenziwa ngunkosazana Fatsai Mahere lomnumzana Rusty Makan. Ababili laba bathi benze lokhu ngoba umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa wayesesukile kubandla le-Citizens Coalition for Change athi lahluthunwa ngumongameli Emerson Mnangagwa lebandla le-ZANU-PF. Ababili laba kabancintisi kukhetho lolu. Abazabanga le-isikhundla lezi bayisikhombisa. Ababili ngabebandla le-ZANU-PF kuthi abanye ngabamele ibandla lecele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba. Oyedwa ukubandla le-Changuti Muti Chapinda kumbe CCC omunye ozimeleyo lokhu elungisa amaphepha akhe. Kunomunye njalo okuthiwa akuqedakali akuzamayo. I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission lokhu isahlela amagama aphanyekwa ngabazancintisa kulolu khetho. Abalimi esigabeni eziningi zelizwe ikakhulu eMatabeleland South, North leMguza bakhala ngokuntshontshelwa izifuyo okulokhe kuqhubekela kulezi indawo lanxa amapholisa esithi aseqinise imizamo yawo yokuqeda lolu hlupho. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo umnumzana Bednikho Ncube uchasisa ngalolu daba lezinye kungqoqo losithandekile mhlanga we-Studio 7.
lapha thina kobulawayo silokubizwa kuthiwa yi-provincial anti-stock theft crack team elami umkhulumeli wamapholisa lokhanye lo-coordinator i-anti-stock theft lo-operations sesibhodile kubalimi bonke abagqagqele ibulawayo sisenza imihlangano sibhode i-Plumtree Road ubhoda ngasentshonalanga kunyamandlovu road osolusi road falls road ngitsho amapulazi ubhoda ibulawayo yonke sayihlanganisa ngqe sikhuluma labalimi sibatshele ukuthi kungenzeka njani ukuthi inkomo zabo zingatshontshwa sesiyenze lokhu sabanika ukuthi bengenza njani futhi ukuthi basebenze ndawonye lamapholisa lokhu sokunike impumela enhle kakhulu ngoba ama-wonder feed asetholakala ebanjwa athwele izinyama ezenkomo and baze babulale inkomo eholendeli bayehluleke ukuthi bayingenze kobulawayo bayibenga inyama bayichaya egangeni kunzima ukuthi inyama yenkomo ezitshontshweyo zingene kanti-ke kuharare road e-Kensington road sikwenzile futhi lokhu izakhamuzi zasukuma loba zingabona nje iroli zilithwele inkomo bafonele amapholisa ngikhuluma nje eviki eliphelileyo sithole inkomo ezingamathumi amabili ebezitshontshwe esigabeni senyathi sazithola sezikuma-feed lots ngenxa yokuthi abantu basebenzisa esibatshela khona ukuthi ama-personal brands kukhangelwe kama-brand sahlanganisa inkomo ezicathi esezitshontshiwe lo mnikazi wazo yindaba esiloko sisebenza phezu kwazo zabamba imbuzi ezingu-100 ezazingabuyanga kahle zivelela endaweni yasebhinga ibulawayo ngikhuluma nje hayi ama-farmers amaningi asesebenzelana lamapholisa sebevumile ukuthi hayi imigwaqo yethu sesiyivala ukuthi ingasangenisa inkomo ezitshontshiweyo bengikhuluma lama-farmers kugroupu about 1025 ama-farmers ngibanika futhi amacebo okuvikela inkomo okuveta izisebenzi okuthi labo bengama-farmers bengumakhelwane futhi bengatshontshelani ibulawayo ngokubona kwami ukuthi umuntu ngekazibuke kodwa ibulawayo ngokubona kwami asesiphambili kakhulu ngokulwisa indaba yama-stock theft
ubukhona njalo umkhankaso wokuthi imota ezitshayelwa edolobheni enzekini yedolobha lakobulawayo zingekho emthethweni lazo zisuswe bavuma ukuya egodini kumbe hhayi
kukhanya thina imisebenzi esiyenzayo kobulawayo yonke iyaphumelela ma ungafika nje ukungene esithi CBD kobulawayo la ungajabula ngoba usho bukhona usungapaki imota yakho kuhle usungahamba kuhle sibonge bona abanikazi bezimota esithi ngama-public transport associations ochovambayo obhukta kulabanye sothiwa ngovukuzenzele basinceda kakhulu kuba le discipline sebe-cooperator njengamapholisa sithanda ukuthi simbonge uzulu ngokuthi hhayi bavumile ukuphuma emgwaqweni kulutshwana yebo kambe oyabe buye kobulawayo engakwazi ukuthi imota azivunyele ukuthi ziphake emgwaqweni hlezi ilayisensi yakhe engayithathanga kahle kodwa afundiswe ngokuklentshela imota yakhe ngokunikwa amatikethi hhayi konke kuhamba kahle
lo-ke ngumnumzana Bednikho Ncube isikhulumeli samapholisa edolobheni lakobulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 ekhona le kobulawayo kwizimayelana lakwele Melika ukufuthelana phakathi kwelizwe le-Israel lele Melika kufike kuzinga eliphezulu izolo ngemva kokuba ele Melika lale ukuvimba isinqumo somanyano we-United Nations esokuba kufakwe phansi izikhali empini yakwele Israel lamabutho akwele Palestine aweHamas. Umanyano we-United Nations wethulele sesinqumo ngemva kwevoti lapho ele Melika elikhethe ukungavoti kumbe ukuvimba ivoti. Lokhu kubangele ukuthi inhloko kahulumende yakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu amise iqula lakhe kade lilubhekise kwele Melika lamhlanje. Umanyano we-United Nations uthe nxa ele Israel lingala ukufaka phansi izikhali okwesikhatshana liza kuba liphosisile kakhulu. Lokhu kwenzakala ele Melika lokhe lisacubungula ukuthi kuhanjiswe na uncedo lwemali kwele Israel le-Ukraine. Sixoxe locubungula izombusazo yonkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ukumbuza ukuthi ubona ele Melika lizakupha na uncedo lwemali kwele Israel khona sokulokufuthelana okungaka.
Ukuvumelana bazagcina bevumelana kodwa mina into engiyibonayo la yikuthi ama-Republicans bona ngowabo yiwo abalohlupho ngoba sebese-Congress kabasamelanga abantu ababavotelayo babalithi i-Congress sebemele bani u-Trump ukuthi u-Trump engabatshela ukuthi lokhu angufuni lokhu lingakwenzi yikho abakulandelayo Kodwa uhlupho lwangikhona khonapho yikuthi abanye bangikhona kuzabaswelisa izikhundla zabo zokubuyela ngaphi e-Congress. Lo nguye osengu-chair welokhuzeni i-majority we-Republican Party kathi se-Congress. Bazama abanye abantu bonke baswela amavoti kwaze kwafika kuye nalo. Engabe lokhu eqhubeka ngendlela aqhubeka ngayo because sebekhona abanye abathi hey, we are being too difficult for nothing as cooperating labantu. Bona labana abantu bangabambana lama-Democrats bazamkhuphu ujahayo nalo kumbe bazamboda ngemuva. Ngoba into vele sokule nkulumo yokuthi bafuna ukubona ukuthi bangamboda njani ngemuva ukuthi ba-table izinto angafuni ukuzi-table. Because it's a matter of u-minority leader we-Democratic Party. Ebhode ebona ukuthi ama-Republicans afuna ukuvota labo ngoba then they can create whatever i-term yangikhona ngangiyazi ngesiNdebele ukuthi kuyini bani ukuthi babhode ngemva kuka-Johnson bavote. U-Johnson uzagcina la elahlekelwe njengabanye.
Manje ubona udaba lwe-Ukraine luphumelela na ukuthi iphathiswe ngemali eyiyo indaba enye hluphayo kudaba lonalolo lwebudget.
Ngibona ngani kusiya ngesikhathi ekuphendukeni kwabo kwakathesi kuzamele kube lolutho ngoba kungeza ke kungabi lolutho. Kumele ukuthi kube lolutho ngoba ongafuni Ukraine Trump because Trump ngumuntu kaPutin. But bakhona amanye ama-Republicans abasifayo ukuthi ngaye kuthiwa kuyafakwa. Okwenza ukuthi uJohnson angafaki into leyani ukuthi kuvotelwe. It's because we are wazi ukuthi kulabanye abantu abazavota nama-Republicans ukuthi imali ye-Ukraine iphume ihambe. So yikho abazama ukumbhodela khona ngemuva. Engabona layo ukuthi nxa esekholisa ukuba ngu-chairperson, engabona sebembhoda uzabhenda. Njengoba nizwa kuthiwa uhlale sefonini lo-Trump nsuku zonke. Uzaze ayekele ngemilanga uthatha ifoni ka-Trump. Esenze abantu bavota imali ye-Ukraine yahamba.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Washington State khonapha kwele Melika. Kolunye udaba lwezemelika kulabantu abambalwa ababhubhileyo ngemva kokuba umkhumbi utshaye wawisa ibholoho elithiwa Francis Scott Key Bridge esigabeni se-Baltimore. Amapolisa athi umkhumbi lo ubusuzanqikilana lomunye wasuphambuka yikho lapho ogwenxe khona ibholoho izimota ezedlula amachumi amabili zawela emfuleni uPatapsco. Kulabesilisa abatsha lasebe badala abakhala ngenhlelo kanye leminye imithetho ebekwa nguhulumende eyokuvikela lokuthuthukisa abesifazane besithi lawa manyathelo asechiya abesilisa phandle. Kuqakathekiswa amantombazana labomama. Kodwa omama baya kulandula lokhu besithi kunenge okusamele kwenziwe ukulondoloza ilungelo labo njalo inengi lemithetho le ilotshwe emaphepheni kodwa ayilandelwa. Okunenga sikuzweni kuTobias Mudzingwa esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Sekuyiminyaka phose efika amachumi amathathu lokhu amazwe omhlaba jikelele athatha isifungo sokuthuthukisa lokuvikela ilungelo labesifazana lamantombazana ngemva komhlangano owenziwa kwele China oweBeijing Conference owawukhangelane lokuphathisa abesifazane ukuthi betholiswe amathuba afana lawo besilisa. Osakhulayo uBino Ncube uthi loba eleZimbabwe lingelinye lamazwe aqakathekisa ukuphakamisa omama lokhu kukhanya sokuchiya abesilisa phandle ikakhulu abasakhulayo.
Labo abantu abazala leyo mbono ngabantu bezombusazwe. Abantu bezombusazwe besazi ukuthi abantu besifazane abaningi kakhulu ku-community njalo kutsho ukuthi bazayinelisa ukuthi benze bavotele bahlale kwezokubusa. Lapho besesuka sishiya abesilisa basale phandle bengasazi ukuthi bona benzeni.
Kodwa uyakuphikisa lokhu uPatience wakumoyo ohlala koBulawayo esithi balokhe beziphethe esidukwini abesilisa.
Sakhangisisa kuhle amabhizinisi amaningi aphethe ngamadoda. Umbusazwe ngamadoda njalo. Kudala sihlukunyiswa, kudala sihlwengula.
URumbidzai Matonga osakhulayo ohlala eHarare uthi loba omama sebephakama emazweni omhlaba amaningi basaselinani eliphezulu abalokhe belwisa ukuthi bathole amathuba.
In other countries, you can see now we have people like Kamala Harris, a Serengabo vice president. This is a figure, but we still need to fight and advocate more. Ukuthi bangasivaleli.
Uhulumende weZimbabwe uthi lanxa amankazana labo mama sebewathola amathuba angcono okuzithuthukisa lapha lalaphaya, usasekuningi okubavimbayo okufana lezokholo, amasiko kanye lomumo wezomnotho lowezombusazwe. Unkosikazi Margaret Mukhana Nasangarwe, umgcini sihlalo wekhomishini yebona ngokutholisa amathuba alingeneyo phakathi kwabesilisa labesifazane eZimbabwe Gender Commission, utshele iStudio 7 ukuthi bengabona engani sebetshiywa phandle abesilisa, kodwa ayisikho lokhu.
It looks like we are focusing on the women.
Isikhathi eside omama bencindezelwa, yikho kule mizamo eminingi yokuthi labo bebe kubanga amadoda akilo. Kuzathatha isikhathi eside ukuthi batholise abakufaneleyo omama, yikho kukhanya engani sebefakwa phambili kwabesilisa.
Ocubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekolitshini leLupane State University, uDokotela Mbulisi Ndlovu, ngomunye wabathi sebetshiywa phandle abesilisa ikakhulu abasakhulayo.
Unganazelela even ama scholarship asupporta abantwana abangamantombazana semaningi ukwedlula lawa asupporta angabafana. Loba nje abantu nasebekhulakhulile uyathola ukuthi ama suicide cases amaningi ayenziwa ngabantwana abangabafana kulabantwana abangamantombazana. Ikhona okuhlana ukuthi sesikhangela kakhulu umntwana oyintombazana, sikhohlwa umntwana ongumfana acele solutho akhulume lobani athini.
Kodwa ubuya njalo uNdlovu ethi kuyadanisa ukuthi kwesinye isikhathi abesifazane abawasebenzisi amathuba adalwa yile imithetho ngoba kabalalwazi ngamalungelo abo.
Kulabanye abantu abangamantombazana abalokhu besakubambile khonokho ukuthi thina kuzamela sidinga umnendo. Nxa ngadinga umnendo indoda ezangithatha yokumele injani ingiselele ingigcine mina ngihlezi endlini. So yikho kwenza sibe lokhu sile xekana elisela emuva.
Enye imithetho ebikwa incindezela abesilisa ifana lo ukuthi umuntu ongumama akaphiwa isigwebo sokulengiswa yimthethwandaba lanxa efunyenwe elecala okumele agwetshwe ngaleyo indlela. Imithetho kayicaci ekuvikelweni kowesilisa lapho edlwengulwe, kodwa usobala ekuvikeleni abesifazana. Ingcwethi ezisebenza labasakhulayo zithi inhlelo kanye lemithetho yelizwe elawula ukuthuthukisa lokuvikelwa kwelungelo labesifazana kumele ichasiswe kabanzi njalo kube lemfundiso ejulileyo ngayo ukwenzela ukuthi abesilisa labo bayizwisise, ikakhulu abasakhulayo, hatshi ukuthi bahlale emnyameni beyibona ingani ngeyokubancindezela nokubahlukumeza. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ingcwethi kwezenotho abaphikisayo labanye bathi seliphelelwe isisindo idola leZimbabwe eseligugudeke okokuthi kalisathengi lutho. Okwamanje idola leMelika elilodwa lithenga amadola eZimbabwe adlula inkulungwane ezingamachumi amabili, 21,390, emkambo kahulumende, kuthi emkambo wensitha lithenga amadola eZimbabwe adlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lantathu, 33,000. Bathi kuqakathekile ukuba ilizwe libe lemithetho eqinileyo yokuthenga lokuthengisa idola leZimbabwe njalo levimba inkohlakalo ememetheka ngamandla njalo obunye okunye ukukhanya kusetshenziswa iziphathamandla zikahulumende labadlelana labo. Bathi kuqakathekile njalo ukulandela ukwethulwa inhlanganiso ye-International Monetary Fund le-World Bank abathi akumelanga kwekelwelwe ubukhohlakalo obudiliza umnotho welizwe. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi lizahlala lisetshenziswa elizweni idola leZimbabwe loba ligugudeka ngamandla. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube uStudio 7 uxoxe lenye ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions.
Umthulunqube atsho isikhwicha mfundo nxa khona kumehlula idola eyethu neZimbabwe idola esifanele siyisebenzise ngoba umnotho welizwe kawukhuliswa yimali yangaphandle ngoba intengo yakhona inhlawulo yakhona iyadula, ama-costings enziwa nge-US dollar ayashupha ukwakha ilizwe nxa kumehlula. Kanti atsho ama-metal cash eMozambique, amapula eBotswana lamakwasha eZambia ayasebenza, kahambela lezisebenzi zakhe ayezama Zambia akhethe amaviki amabili efunda imonetary policy yokuthi iqinisa njani imali yekhaya ilocal currency. He doesn't amakhe wathi don't reinvent the wheel engabe eselungisa ivele elitsha. Kanti kuselale ingqondo zona ezokuthi kabafundi antsho kuthiwa khona enyaka ifunda kwaba phambili mfowethu.
Kodwa ke po nxa yena lokhu ezithi hayi liyabe likhona idola kujoni kodwa wena njengosibili umuntu oyingcwethi kwezomnotho.
Kutho ukuthi imali abayizuzayo eyalapha amabhondi anamadola eZimbabwe bayisebenzisa ubugwelegwele bokuthi buthenga i-US dollar. I-US dollar yiyo imali abayizuzayo nxa abangani bakhe bethengisa impahla ezembiwayo igolide lamadayamondi beyakhipha ngaphandle kwelizwe ngoba bahle babhadalwa ngamadola bagcine khona le. Nxa kungela dola elisebenza lapha i-local currency kuyabe sekusitsho ukuthi amatsotsi bafanele bathenge imali emabhenki kumakumbe e-reserve bank kwenzela ukuthi babhadale ama-exports abo babhadale ama-exports. Yikho ngibona ngathi mina umthuli Ncube labangani bakhe laba sebebona ukuthi idola yilo elibanothisayo ngoba akuhluphi ukulungisa imali ekhaya ngoba amazwe wonke aphumeleleyo aphumelela ngemali eyekhaya yomdeni yemzini wethu.
So yikho sithi vele idola liyahlala likhona.
Kanti sizihlale likhona ngoba kuyafika isikhathi sokuthi lizakwehlulwa khathesi sidi ku-22,000 liyagcina selingabi seli ku-50,000 liyagcina sedinda amanye amaphepha amakhulu ama-$1,000 ama-$2,000 ama-$10,000 sesiphindela kuleyani izinsuku zikagideon gono leziyana gabahlali phansi bona bazitshaya abantu abakwazi konke abakwazi konke abahambe eZambia bayefunda ukuthi fanele i-monetary policy isebenza kanjani yokuqinisa imali yomdeni.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye Common Market for Liberal Solutions. Sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ukhuluma nanongwenya mtimanda madonsela Studio 7 hayi siyakhala ngomnangakwa lo ofuna ukuphela ihistory yakhe ozositshela ngompengo omkhulu wakhe kuthiwa ngumpengo hayi akekho akunayo embalini okuthiwa kwaba umpengo wasebenza ngaphansi kwamsikazi waphinda wasebenza ngaphansi kwalo mpengo hayi ihistory yakhe le akayophikela abakubo le mashonini ngoba futhuma izambili ini le yenza ukuthi befuna ukuzo-associate nathi bile vulana amehlo khona lapho ezihlaba zibona ngani inani business yeyisa madoda umntoza akavuka umthokazi wami ngenyawo madoda isizwe esizimele kumele sizimele esingakoloda umuntu. Angibonge lapho Studio 7
shona njani ozitana zonke lapho engabebona aselikhona abalaleli abastudio 7 abasakazi bonke amiba wethu ngiyazibuza impendulo ngeswe mhlawumbe abantu bezanu babangamtendelanobanamali ukuthi abantu bezanu bakwanile kwanana bakhotha amakhiwa emasini amaplasi amakhiwa ahamba sebephinde bawalandelela khonale emazweni bekhona bacela ukuhla bona behluleka kulima emaplasini ba hambe shuwa asikwehluleka kokubusa khonafanana abaphelelanga angaze muva ngamphendula
ku-Studio 7 mina ngimangele ukubona usengezochabango ebuya le Harare le esezokhulumela abantu basemagebheleleni ebuya eZimba le esengezochabango nangu lo chuma uchuma laye lo kungathi uJoseph uthuma kungathi kaphilanga kahle ekhanda undoda lo into ekhulumayo nje yamuzwa ezihumanela nje sina abantu bakamthokazi into esiyifunayo siyayazi hayi kube sizokhulunyelwa ngosengezo chaba ngesuka le eHarare lo chuma laye lokhu ehumane phela ndaba la thina abantu baselubhani asizanga sibe yingxenye yomkhosi lo obukhona ebhubhu simangele sokukhuluma uchaba ngokuya le Harare le
ninjani siyabonga ukuba ngabaphila kule problemu yamanzi wobulawayo lakathi kwenzakalani indaba yamanzi since kwaqala ukukhulunywa ngeZambezi Water Project kuthiwa amanzi azabuya kobulawayo maybe sokuze kufika ama-30 years akulaa location yamafanzi ezwakathi yakhanjiswa khona futhi ukuthi kuzanywani ibulawayo kufanele idilike into ababhizi ngayo ngama-by-elections ukuthi bekuthiwa
isikhathi sesesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Indlala kanye lokukhuphuka kwentengo yokudla lokunye kubikwa sokudala ukuba impilo yabantu ikakhulu abesifazane abahlala emaphandleni ibe nzima ukwedlulisa amalawulo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.